ngiyazi ukuthi abantu nxa kade becabanga ukuthi uComrade King uzabani hero bebesebenzisa criteria bani because generally when heroes ekhangezana uPF bafaka anyone abafuna ukuthi ababona ngani ngumuntu wabo khona ngani but generally kumele kube ngumuntu owalwa impi yenkululeko waqeda khonapho wenza something after independence ye uChingisu behlabela kodwa mbona ukuthi uChingisu ubaqhala isikhali wakulwa ngesikhathi sempi so khonokho yikho ekini embona ngani kuyamdisqualify ngoba akhona amanye drama musicians afileyo asafayo abalwa iy'ntisikali abantu abanjabo umakosibali umuntu wayeliwovete waphinda wahlabela kazange wabe kuba yi-national hero usukhangela futhi ukuthi igini bona lapho abantu ababehlabela njengoking sukhona ubabo LMG choir nare afaka azange wayenza iyihero
kodwa nxa sikhangele bakhona njalo ababekwa khona ngale i-national heroes eca bona bengayanga empini abafana labo Sabina Mgabe labo Bhoda Geze labanye uthi wena ngalo
ye yiko okutshengisela khona ukuthi heroes eca ngamangcwaba ezane kusho probably babesithi hayi amadoda la ayenza i-contribution ngemva kwe-independence ubakhala kakhulu ubhoda geze wasebenza kakhulu within izane PF circles esenza khona okwaye kwenziwe vuselela iparty maybe Sabina Mgabe the fact that wayezalana labo Mgabe but bakhona abanye bathi hayi ngama-60s le usabhina wake wayenzenye imachi resista ama-ID so khona kuyala nje kutshengisela ukuthi i-criteria yakhona yazwanga yibo abantu yezane ngabe kufuna bakwenza ilihero ngabe
asithi iZANU PF kayikho esihlalweni embusweni kukhethwe njani cawe lesizwe
I think amaZimbabweans azamele ehlale ezibuze ukuthi kona kuqakathekile yini ukuthi umuntu nxa efile ukuthi eyihero kumbe akasehero how does that contribute ukuthi umnotho wezimbabwe uhambe phambili nxa kukuthi abantu bebona ngani kuqakathekile ukuthi kulabantu abakumele bedebe ngamaqhawe esizwe sebemele bebhale phansi ukuthi kuyini iqhawe lesizwe nomuntu owenzeni umuntu walwa impi yenkululeko ngumlimi ngumhlabeleli kumbe ngumuntu odlala ibhora